Kwala mgele emweni ngenjabulo ngontunga milinkomo.
Lo sithande kile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umuvele ngakha uko right ngoba abafazi labantwana kusukela ebuseni. Yibo baba abuyedizi beliza amathente kwenzela ukuthi lingiselele ukuthi bathwale babahambise kuma 1 hectare plot.
Izakhamizi zeChingwizi ezingafika amakhulu amahlanu lapho kutshiswe khona imota ezimbili ngolwesihlanu zibotshiwe izolo ngamapholisa njalo zibikwa zibhaxabulwe kabuhlungu esitokisini.
Iindaba ezibuhlungu lezi ngoba iSouth Bureau of Africa I think it has existed for more than 13 years. Ngabanye abantu abakade benika ke esingathi ngama alternative views ikakhulu sikhangele ngesikhathi sika 2000 to 2005 lapho kwakungela khona eminye imisakazo.
Umsakazo we-SW Radio Africa uthi usuvala kokuphela ngesizathu sokuswela imali.
Umhlangano wenkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lele Melika uqalisile namhlanje Washington DC. Kulabanye abakhonana ngokuthi akukhanyi ukuthi inkokheli ye-Afrika izadonsa ndawonye ukuze ithole uncedo lwemali yokuthuthukisa leli zwekazi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeChingwizi ezingafika amakhulu amahlanu lapho okutshiswe khona imota ezimbili ngolwesihlanu zibotshiwe izolo ngamapholisa njalo zibikwa zitshaywe kabuhlungu esitokisini. Izakhamizi lezi zasuswa lapho ezazihlala khona ngemva kokudubuka kwedamu letokwemkosi ekuqaleni komnyaka. Ngemva kwesehlakalo sangolwesihlanu amapholisa abikwa ebophe wonke umuntu wesilisa. Kuthi lamhla khona ekuseni kubikwa abesifazana labantwana bebebanjwe ngamandla ukuthi batshise amatende lapho ekade behlala khona. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu athi ebesaliswa ukubona lezi zakhamizi aze avunyelwa ukuzibona lamhla ntambama. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Milton Shumba yena ochasisa ngokwenzakeleyo.
Asikwazi ukuthi yibo yini amapholisa abathisa izimota ezimbili kumbe ngabanye bethu. So imota lezi ezimbili ezithisiweyo izozabe ngelimsindo. Inkhulumende yahle yabisa amapholisa amaningi balala babugqundo lithele ikhempi yonke. So ngomgqibelo bavuka bahle bathatha amadoda wonke bavota. Abantwana nabafazi bahle babothwa labo kuthiwa from 6 o'clock from 4 o'clock up to 6 o'clock entambama babebotshiwe then bakhululwa ngo-6 o'clock ntambama.
Bonke amadoda babotshwa ungasitshela ukuthi babebaningi okunganani?
More than 500 ngingabona ukubona kwami.
Manje bakwani esitokisini?
Asiwazi ukuthi bazobafaka ngaphi kumbe bazobafaka kwezindawo ezithiyeneyo. Lokhu angikwazi ngoba thina besingekho so asiwazi ukuthi bafake ngaphi. Sizama ukuthi sibafonele kathesi so iy'foni zabo kazingeni. Ngiyabona bahle babathele ukuthi bachithe izifoni zabo.
Kodwa ona umumo unjani kwakathesi?
Umumo vele akawukho right ngoba abafazi labantwana kusukisela ekuseni yibo baba abuyedizi beliza amathente kwenzela ukuthi lingiselele ukuthi bathwale babahambise kuma 1 hectare plot. So mina ngoba nginje so angikwazi ukuthi nxa sokuright zoqonda kwe-ethics tent ngoba lami ngibalekile. Ngabona ukuthi uthi ngele kundawo enjalo vele ngiyabe sengizingenise engozini. So sibaningi vele sasisebenza kwezinye indawo sizama ukuthi siphilise abantu abethu. So sathi sifika sathola ukuthi amapholisa asedondozele ikempi yonke. So hayi umumo wakhona vele kawukho right.
Kanti vele kungani abantu bengafuni ukusiwa kuma 1 hectare nala?
I-1 hectare uyabona ukuthi singakasuki lapho sasihleli khona kuThokwemkhosi catchment area babe sithembisa ukuthi sizothola ama-17 hectares.
Lo ngumnumzana Milton Shumba isakhamuzi seChingwizi obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba esesaba ukubotshwa.